sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 28 kuNhlangula 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Igqweta ebelidume kakhulu kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2 zivathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Uzulu weZimbabwe uveza imibono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ukusebenza kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igqweta ebelidume kakhulu ngendaba esiphathelane lesisekelo sombuso welizwe uDr. Alex Magayisa ubekiwe namuhla ngakibo enjanja eMashonaland East. UMagayisa ubhubhele kweleBhilithane lapho abefundisa khona ezemithetho ekolishini leKent University, kubika umlondolozi Ndlovu.
Bekugcwele kuphithizela emzini kwaMagayisa lapho kubuthene khona ababalisi izikhwicamfundo somabhizimusi abezombusazwe abenhlanganiso ezizimeleyo abaqeqeshi abafundisa umthetho lozulu jikelele bevalelisa omunye wabo abasebenza naye okwesikhathi eside. Abakhulume ngaye bamchaza njengomuntu owamela iqiniso ngesikhathi kusesabisa ukukhuluma iqiniso ikakhulu phansi kowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla balahlekelwe kakhulu.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sihlanganeleke lemuli kaMagayisa labantu beZimbabwe lama-Afrika lomhlaba wonke jikelele ukuthakazelela umsebenzi oyenziwe nguMagayisa kwele Zimbabwe lasendaweni esishiyeneyo. Yikho sithi lala ngokuthula mfo kaMagayisa ulokulwa kulungileyo. Siyambonga kakhulu thina njenge-Citizens Coalition for Change yikho besilaya. Kuqala ke umsebenzi uzuye phela namhlanje ke enjanje lapho ke esimeke sure kubana ke uyalala ngokuthula.
Uqhubeke esithi balutshwane abantu abazimisele ukwenza umsebenzi wezombusazwe bengabhadalwa lutho njengalokhu ayekwenzela ibandla leli elipha amacebo.
Njalo ke siqhubeke phambili ngomsebenzi thina njenge-Citizens Coalition for Change le njongo yokubana siqhubekele phambili ngomsebenzi ukuze ke si-celebrate lokuthakazelela lokumeka short siyaqeda umsebenzi ngokuba ilizwe leZimbabwe likhulu.
UDaniel Molokele olilunga lebandla le-CCC edayele ephalamende njalo wafundisa e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Sebenzela kakhulu ngo-1996 acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission eyahlangana during one of the vacations or holidays, and u-Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitha i-UZ.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi akulula ukwamukela ukubhubha kukaMagayisa. UMagayisa unconywe ngabaningi abagoqela isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana owaloba enkundleni ye-Twitter emchaza njengomuntu owayezithobile. Abanye abezanu-PF bamsolile besithi ngomunye walabo abathuthuzela ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zomnotho. UMagayisa ubhubhe emhla ka-5 wayona lenyanga kaNhlangula ngemva okukhulelwa isifo senhliziyo. Wake wasebenza e-ofisini owayengumkhokheli webandla le-MDCT uMoyi uMorgan Tsvangirai, lapho ayeyinhloko kahulumende omanyana owe-Government of National Unity. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha e-Kent University kweleBrithani, uMagayisa ubika wayethanda konke okuthandwa nguZulu okugoqela umculo kaSimon Chimbethu. Wayengumlobi enkundleni zebulenjini elekhasi elilodumo eleblog phansi kwesihloko esithi The Big Saturday Read, elalilandelwa ngabaningi njalo eloba kumaphephandaba afana labo Daily News or Independent News Zimbabwe.com lamanye. Wayevame njalo ukucubungula izindaba kunalo msakazo weStudio 7. Uchiye umkakhe unkosikazi Shamiso Magayisa labantwana ababili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usebenzise amandla e-ofisi yakhe ukwethula umthetho ozasebenza okwenyanga eziyisithupha owe-Statutory Instrument 118 ngenjongo yokuqinisa lokusekela okwethulwe izolo ngumphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangutshka emizameni yokuletha ukuzinza kwezomnotho welizwe. Lumthetho awenze phansi kwe-Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act ukhangela indaba zokukhwezwa kwentengo mahlayana lokusetshenziswa kwedola leMelika sikhathi sinye ledola leZimbabwe ngokusemthethweni okweminyaka emihlanu elandelayo. Abamabhanga babikwa bezajeziswa kabuhlungu bengephula iziqondiso zokuphumisa loba ukuletha eZimbabwe imali yakwamanye amazwe okuphambana lemithetho yelizwe. Abantu makhaza abazatholakala bethenga imali yakwamanye amazwe emkambo we-RBZ babe sebesiyayithengisa ngentengo ephezulu emkambo wensitha, labo babikwa bezajeziswa kanzima. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngomvulo langolwesibili bekhonona ngeholo eliphansi. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Abeathuzi bathi bavumelene njalo ukuthi ngolwesibili maviki wonke bazabe begqoke izimnyama bekhuthaza izisebenzi zonke zikahulumende ukubana zibasekele ngokugqoka izimnyama. Libe lilanga abazalibiza ngokuthi hashtag Black Tuesday. Lokhu bathi bazakwenza njengendlela yokutshengisela ukukhonona kwabo ngokuvalelwa komkhokheli wabo uMnumzana Obert Masaraore. Rokukhuthaza ukubana akhululwe ngokuphangisa. Lo mkhankaso wokutshengisela bathi bazakwenzela njalo ezinkundleni zebulenjini aze akhululwe uMasaraore. Bathi njalo abeyathuzi bafuna umqhatshi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lenkokheli yabo phezu kwezikhalazo zabo zeholo phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe kusahluko section 203. Bathi njalo bakhathazekile ngamaqhinga akahulumende wokukhanga ezinye inhlanganiso zababalisi ngeholo elingancedi lutho lokuyenga amalunga ngokuwathembisa okungaphumi lutho. Ngakwelinye icele amalunga ehlanganiso ezingavumi ukuyengwa ngamanga abe sezethuselwa lokubazelwa amacala amanga bebotshwa njengalokho osokwehlele umkhokheli oyathuz uMasaraore. Embikweni wabo abeyathuz bakubeke sobala ukubana sebekunanzelele ukuthi umqhatshi akaziqakathekisi izikhalazo zababalisi njalo inkulumo phakathi kwamacelo omabili kazisoze zibe lezithelo nxa elinye icele lingazinikeli ekulungisiseni izikhalazo zelinye icele. okunye abakuqhuquzelayo ababalisi ukubuyisela kweholo labo kulelo ababelithola ngaphambilini komnyaka ka-2018 elamadola emelika phezu kwamakhulu amathathu, US$540. Bathi njalo ukutshengisela kwabo ngokubuya emsebenzini okwensuku ezimbili ngeviki lokhu ayisilonyathela lokugcina, kodwa ngelokunika isikhathi umqhatshi ukubana khangelisise izikhalazo zabo. Nxa engathulisa engazihluphi ngokulungisisa inhlupho zabo, bazahlala phansi njalo babone ukubana bangathatha liphi elinye inyathelo.
Life Talk kulamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo sikhangela inhlupho ababhekane lazo ngesizathu sokuchabalala komnotho, njalo baza kuba besabelana amacebo okuziphilisa. UZulu weZimbabwe useveze imbono ehlukeneyo ngesimemezelo sebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe esokuvumela ngokusemthethweni ukusetshenziswa kwedola leMelika lezinye izimali zakwamanye amazwe ndawonye ledola leZimbabwe. Abanye bathi lokhu kuzaletha ingxabangxoza kwezenotho kwabamabhizimusi kuZulu lakubatshali bezimali. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Iningi labantu ikakhulu osomabhizimusi bathi ngabe kuvele kuyekelwa ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe ngoba yilo eliletha inhlupho ezibhekane lelizwe kwezomnotho. Umnumzana Mandla Chuma isakhamusa kobulawayo eluveve uthi sekusobala ukuba imali yakuleli ayisela sisindo.
Lokho kusivezela sobala ukubana ngempela imali yakuleli ayisebenzi. Uhulumende nje usicatshela ngomunwe enxa esithi abantu abasebenzise ibhondi lemali yakwamanye amazwe. Okumele kwenzakale ibhondi kumele likhutshwe, imali yakwamanye amazwe iqhubeke isebenza kuleli izinto zize zilunge.
Isakhamuzi sesanimdeli kobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi lokho kuzadala ingxabangxoza kwezamabhizimusi ezweni.
Ziyothina ukuba uthuli sezowavuma into ebisisenzakala vele. Abantu basebenzisa ikakhulu US dollar. Lokho kunye kwezimdola baluthwana abantu abayisebenzisayo. Bathe sibuza kubona kusenzakala nxa usibhadala ngezimdola yini uthi uyasentshenziswa interbank. Uhulumende kuphela ozakwenza lokho. Le city council, abanye abantu ama-private players basebenzisa black market rate. Solokhu akusebenzi. Sibona nje ukuphela abantu beqhubeka behlupheka ngoba babe bengayiholiswa naleyo mali kwethu. So ngithi akutho lutho, kuphela nje uhulumende sebhumile ukuba seyihluleki.
Usomabhizimusi wakobulawayo unkosikazi Nesisamathe uyasamukela isimemezelo lesi ethi sizavusa amabhizimusi akade esesiwa.
Silokuthaba ngalokhu okwenziweyo ukuthi khathesi lathi amabhizinesi sesizakwanisa ukuthi sithengise lokhu esikuthengisayo ngedola leMelika kumbe ngeforeign currency. Ngoba singananzelela esikhathini esiningi amabhizinesi ethu ade sesiwa ngokuthi besingasenelisi ukuthi sikwanise ukuthi nxa ungathengisa nge-RTGS ukuthi uthenge i-US ngama-rates ade khona. Kodwa khathesi lokho sokukhona kuzasenza ukuthi lathi kube lula sikwanise ukuthi siqhubeke sirane amabhizinesi ethu singarani ilosi kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda unkosikazi Khora Ndebele uthi linyathela elihle kodwa kalithembakali.
Umbiko kamangusha u-Reserve Bank kavena nomthuli Ncube uminista okwazisa umphakathi loZulu ngokuthi imali ye-forex izaba lokuthi isetshenziswe eminyakeni ethize kuzofuka u-2025 kungelwa ukuthi ivalwe kulethe ithemba lobubele kumphakathi ikakhulukwazi amabhizinisi ngoba siyazi ubana ithemba selalahleka ebantwini. Kunjena siyazi ubana iningi laluza imali eziningi kuzobe kuze kutshintshwe i-US dollar yavuka sokuqha imali sezingama-zimdollar currents okwenza ukubana abantu baluze i-trust on the banking system, i-trust kwabamabhizinisi kuze abasathembi sathi beinvestile imali zabo zingama US dollar imali zakho nasho lezithintile sesokuthiwa sezingamapond. So lo mbiko uletha ithemba kwabamabhizinisi, kodwa njalo singakhohlwa kwana abantu vele abasathembi. I-trust have been lost and ukuthi uphenduke to regain it, it's a huge task kumphakathi lakuhulumente. Kodwa kungasenani lokhu eletha ithemba kubana abantu bakhululeke balisebenzise kungela kwesaba lokwethuka kuminyaka le emithathu elandelayo.
Umongameli weZimbabwe National Students Union uMnumzana Benon Ncube uthi lokho kuzangezelela ukufunda nzima kwabafundi ezweni.
Ukusebenzisa imali engama US dollars kube semthethweni kuyinto ekhanya ingekho fair ikithi ama students, ngoba uzathola ukuthi lakha test izikho fees zethu zabe ziku 64,000 RTGS. Eno efanga ama US dollars yabe ku 120 US dollars. Ngakhanya ngani imali encane ukuthi 120 US dollars, but uzathola ukuthi abazali bethu izisebenzi zihola kubo 40,000 RTGS and as a whole ma US dollars. So ukufaka ukuvumela ukuthi usebenze ama US dollars elizweni ungazange wena wavumela ukuthi unike izisebenzi zakho ama US dollars kuza silethela iproblem enkulu kakhulu, ngoba nxa kungathiwa ischool fees kathi sesikubo 200 songama RTGS amangaki wona lawo, bona bazawuholisa yini izisebenzi? Imali yethu kumele make sure ukuthi kusebenza imali eyodwa. Xa ukuthi sisebenza nge-US dollars akusebenze i-US dollar kuphela, xa ukuthi sisebenza i-RTGS kusebenza RTGS kuphela. Ukuwasebenzisa ama-currencies lawa concurrently as if ale-same value yikho kwenza izinto zidule kakhulu, ngoba labo abaholisi izisebenzi nge-same value. Ngabe banika izisebenzi ama-US dollars, ngabe sithi ku-right ukuthi babhadalise over, but sisebenzise lawo ma-US dollars, but angeke uholise abantu imali elentengo ephansi u-expecta ukuthi benelise ukubhadala izinto ezichajwa ngemali elentengo ephezulu. Akulaphi inflation lokhu kwenza izinto zibe worse.
Olwela amalungelo oluntu uMnumzana Effie Ncube uthi leli nyathelo likahulumende alisoze lilethe inguquko ekhanyayo.
Konke lokhuyana abakukhulumileyo kakusoze kulethe inguquko empilweni zabantu. Idola lelizwe kaliqiniswa ngumthetho, liqiniswa ngezomkhonomi eziphethwe kahle. Ezomkhonomi eziphethwe kahle zitholakala nxa ngabe zepolitiki ziphethwe kahle. Ngonke abakukhulumele ngokunjalo akusoze kuguqukela kancane, akusoze kwenza amatitsha lahole kangcono. Imali yona liyane ekhulunywa yilokhu incane kakhulu okuthi izabhadelwa amatitsha labanesi, ngokuba izinto ziyakhwela zisiya phezulu, azisoze zime izinto ukukhwela ngokuthi sekukhulunywe lokhuyana okukhulunyiweyo. Akula nguquko ezaba khona ngenxa yokuthi kule statement esikhulunywe nguminister. Into edingakalayo yokuqondisa ezepolitiki, ezepolitiki ziqondisa ezomnotho.
Usuku ezedlule uhulumende uqale ukuhlela yonke inhlawulo imisebenzi yakhe ngedola leMelika, okuchiye isizwe sikhathazekile ngoba inengi ezweni alisebenzi, kuthi abasebenzayo abaliholi idola leMelika. Ngakwelinye icele isisindo sedola leZimbabwe siyagugudeka nsuku zonke, okuchiya abanengi besamukela ngenjabulo lesisimemezelo sikahulumende, abanye njalo besisola besithi ulakho ukuvuka esesulile abantu bebhekane lobunzima okuphethwe kabili. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje umgcini sihlalo webandla lezanu PF eMathebeleland South uMnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu uthi uhulumende uyenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe, khona athi kufakazwa ikukhuphuka kwenhlelo zokulima ezokwemba lezokwakha elizweni. UNdlovu ongumphathi ntambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe njalo emela ibulilima East edale lephalamende uchasisele uStandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Ungazimuntu esithi i-economy yeZimbabwe yawo, nomuntu ongakwazi into ayikhulumayo. Liqiniso ukuthi khathesi siphakathi kwesikhathi esinzima esiqondana lendaba yama-prize. Ama-prizes ekhuphulwa kakhulu into ze-exchange rate engelani le-performance ye-economy. Kodwa ngenxa yokukhuphuka kwama-prizes sokusenza i-buying power yabantu iyehle, yinto ebuya iqondane lama-elections. Why isidayelani le-economy? economy. Ake sikhangele ukuthi kathi economy ikhuluma ngani. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-production yama-goods and services. Ngibona ngani asikaze sibe ileveli ye-production ye-agriculture esikiyo khathesi. Asikaze sibe le mining output efana lale esikiyo khathesi. Kodwa kuyakutshengisa ukuthi kukhona okwenzakalayo okuqondana nendaba ye-current. Bayakwazi ukuthi in Zimbabwe ngenxa yalokhu esadlula kikho 2008 i-currency ilobudlelwano obuseduze kakhulu abanye abakuthi strong positive correlation between i-currency ne-inflation. Wavela wakhuphula i-black market konke lokhu kuvuka kwintile kuma-price okuletha ubunzima kakhulu esibubona ebantwini. Ukhangele nje maduze inenge esabe sikwenza to make sure ukuthi into okuthiwa yi-supply iba stable ebantwini especially ama-basic commodities. Selifaka amandla lo wonke likhangelana le-currency liyagcina likhutha okumqoka yi-production ngoba ku-production yikho kudala i-employment. Just isolate these three, infrastructure, agriculture and mining, ongitshela ukuthi yiphi i-period in the history of this country eyake yaba lama-gains esibe lawo in the last 4 years. Look at the mining. It's almost an $8 billion mining economy. It has never surpassed $4 billion in the past. But I want people to watch it. Babu and the Faga is the first year ever in our history to be self-sufficient in wheat. But now, Confessions of a Hitman. They just attack the current. So in a Tulabantu Avangas, azazitshela ukuthi ayi economy yawo amadoda kakula lutho but bathi imithi batshela iqiniso. We have never had i-level of investment esilayo efana lesibelayo ebelasoyeza in this country. Ngifuna umuntu ozabuye ezemipha ama-facts and figures who can prove me wrong.
Usanda ukukhethwa ukuthi ukhokhele ibandla lezanu PF ema-Thebelelands South kuyini okwenzakalayo khona ngapho? Abantu abakhali yini ngezomnotho welizwe laba kubandla lakho?
Silama-systems amaningi esesiwafakile in place. Okunye kugoqela ukuthi sesike saba le-workshop sile nhlanganiso zikahulumende lapho i-leadership yonke ye-province nginxuse indatha zikahulumende ezimqoka kwi-economy yethu ezigoqela be-agriculture, abe-mining, abe-transport ukuthi kuyobuye bezochasisa inhlelo zikahulumende. Sizoku sikhangelela ukuthi sibe lethuba lokunxusa futhi amanye amaminisane. Kakhulu kumele sivale isikhala phakathi kukahulumende lephansi. Yonke into eyenziwa nguhulumende, uhulumende okhona uthunywe yiphathi zamaPF. Sifuna bebuye kakhulu ikhangela bezemfundo yangaphezulu i-higher and tertiary. Usevumile sidingilanga ukuthi ebuye. Kuningi asekwenzile kwi-province yamaSouth. Uqedisa i-JM Paul yeGwanda ebise le minyaka ihlezi ngenxa yama-contracting problem. I-Gwanda State University sesiyaqedisa lapho okuhlala khona ama-students e-Epoch Mine. Siyaqala ukwakha i-admin block eGwanda. Sine-plans for many years besifuna ukuthi sibe le-polytechnic. Khathesi lo nyaka iyatshaya i-groundbreaking, imali yakhona ikhona.
Lo ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umphathintambo kahulumende obona ngezokwethekelelwa kwelizwe. Ungumgcinisihlalo njalo webandla leZANU PF eMathebeleland South, emela ibulili ma-East edalele ephalamende. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Kwezemidlalo, ingcweti ezicubungula ezemidlalo yenguqu zithi kumele zivotshwe zonke izigilamkhuba ezenza ubuqili bokuguqula iminyaka yabadlali. Kubika uJoseph Njanji.
Wodlala indima enkulu ekuvumbululeni ubuqili bokuntshintsha abadlali abasakhulayo iminyaka okwenziwe liqembu labasakhulayo le-Dynamos umncintiswano we-Marvelous Nakamba Foundation Under 17 Tournament Wellington Pandare uthi abatholakala besenza lokhu kumele bajeziswe kakhulu.
Kumele kukhangelwe ukukhulisa abadlali kulokuba abantu bekhangele impumela yemidlalo ngoba bengenza njalo yikho lapho abacina khona betshintsha iminyaka yabadlali. Bakhona abasebenza abasebenza lapho okuthathwa khona izithupha abancedisa abadlali lapho. Kulula ukubabona njalo kumele amapholisa angenele ukuze sikuqede lokho.
Umpandare yimanager yamaqembu wonke amela ilizwe emdlalweni wenguqu njalo nguye oqambe abadlali beqembu leDynamas asebeleminyaka engaphezu kwelishumi lesikhombisa. Omunye walaba badlali uDylan Gumbe nguye waxotshisa iqembu laseZimbabwe labafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa. Ngomncintiswano weCOSAFA ngo-2020 esethelakale ukuba umdala umqondisi womdlalo wenguqu kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association uWilson Mtekede laye uthe kumele abomthetho bajezise laba abaphatheke kulobu bugangi.
Yinkeme-nkeme yendaba. Baningi abantu abandakane entweni leyo. Akusiyo abadlali kuphela ngoba abaqeqeshi kukhona ama-ofisi abawangenayo ukuze kwenzakale lokhu. Ngokubona kwami nxa kungazange kujeziswe abantu asoze siye ndawo emdlaleni wenguqu kwelakithi.
Iqembu leDynamos lixotshwe ngemva kokuba kube yilo ebeliphutshe imidlalo yesibaya sikagroup A liphezu kwengalane yemiklomelo njalo lelo ebeliqede lisendaweni yesithathu ele majesa okuyilo eligcine lidlulela phambili yilo eligcine liphakamise inkezo ngemva kokunqoba ele Highlanders nge-2-1 kufinal. Imidlalo le iqoqwe inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wakule Zimbabwe odlalela iqembu le-Aston Villa kwelengilandi uMavelas Nakamba eyeMavelas Nakamba Foundation. Lomdlali uthi isifiso sakhe ukuba imidlalo ikhule okwamagama.
Kangele uthi ikhule kakhulu. I-tournament is for everyone. Niyomuntu wonke oseZimbabwe. Ngokuya phambili sikhangelele ukuthi ibe more involved even from kuma-under 13, 15, 17. So that when they finish kuma-under 13, behambe kuma-under 15, kuma-under 15, behambe kuma-under 17. Hopefully like ithi la kube njani. Behambe overseas or bedlala ngabo, becompete even if it's here.
Imidlalo yeMavelas Nakamba Foundation under 17 ingenwa ngamaqembu abafana abaleminyaka engaphansi kwechumi lesikhombisa abalisa ele Highlanders, ele Njube Spurs, ele Dynamos, ele Majesa, ele Ajax Hotspurs, ele Chicken Inn, ele Bulawayo City kanye lele Wanke Dynamo. Kukhangelelwe ukuba kuzathi sekusiyaphela umnyaka kuqhutshwe imidlalo efanayo yamaqembu amantombazana asakhulayo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Aitsa esigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Igqwetha ebelidume kundaba zesisekelo sombuso uDr. Alex Magayisa ubekiwe ngakibo esigabeni senjanja namuhla. Abenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-A2s bathi sebeza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki bekhonona ngeholo eliphansi. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Yimi untungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.